Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani bantu kwestudio 7 lingabe linjani? Hei, mina ngisakwazi ngoba sengizame ngehluleka. Loko ngizama ukuthi khuluma kodwa-ke ngithole ukuthi akula responde khona enkulumeni esizikhulumayo, angazi ukuthi kwenzakalani. Imisolo yami lapha ikuthi mina ngikakwa kanti yena engathi ama-sanctions kaphume njani. Ama-sanctions thina esiwabonayo yilawa senzela wona ebulala abantu, echaya abantu nangesikhathi kuvotwa wabulala abantu, nakathi sinokusabulala abantu, ethumba abantu, ehlukumeza abantu abangazwanani lalokhu akuthoyo yena. Pho-ke lawo ma-sanctions wona uzawakhipha nini? Umbuzo enginawo ukuthi lawo ma-sanctions asenzela wona singabantwana beZimbabwe uzawakhipha nini? Okhulumayo ngihatisani maphosa ekafusi manuka case. Ngicela ukubuza khonapho ukuthi uzakhipha nini lawo ma-sanctions ayiwo asihlukumezayo thina, hayi kungakabuyi lawo ayi-America labo UK ayiwo athi amhlukumeza yena, ngoba thina sikhala ngalawo asihlukumeza ngawo yena. Uzowakhipha nini?
Salubonani bathandi nabasakazi be-Studio 7, lona okhuluma uGift Sonduku. Basakazi, ngiyake ngizwa abafowethu la behlala bekhuluma bethi hayi izinto zakithi, sivotele amaphathi akithi akusebenzi, wonke amaphathi right laphana ekhaya, into iphathi le problem yiZANU-PF, ama-opposition ayeke ukuhlala egxekana wona wodwa. Bese ngisithi laphana kwizinduna abaholi bomdabu, hhayi badala siyalihlonipha, kodwa into ofanele beyazi ukuthi kulolu daba lwegugurawundi ake lizame libe celeni lingafiki selikhuluma izinto elingazithunywa ngabantu libabusayo. Thina singabantu asifuni ukuthi kungcwatshwe abantu, thina sifuna laba bantu abababulayelayo bevele ukuthi bangobani bebotshwe. Yikho esikufunayo thina, hayi lokho kunenguthi wabengcwatshwe, bengcwatshwe vele babulwa wombani. Njalo zinduna kufanele libekwazi ukuthi imali leli ihola kusiyo yeZANU, ngeyethu thina abakhokhi bentela. Kungaze kuphume iZANU kungene MDC, ngizaqhubeka lihola. Kungaze kuphume MDC kungene iZANU, lizaqhubeka lihola, soyezana ngethu abakhoki bentela ngikahulumeni. Kanti upresident uMnangagwa njengoba wathi engena wathi iproblem asoma-sanction, i-corruption maye sekhalelane ngama-sanction. Yazi upresident lo yamangalisa esinye isikhathi. Ngiyabonga babhayi balandi.
Ngilokhu ngicela ukuthi leyama incwadi ifundwe. Mina ngithi mina thina i-MDC Alliance injongo yethu ngiyokukhulula abantu beZimbabwe, yiyo eyasuselwa iphathi phansi abantu abasukuma ngayo. Le yabomakhuphe esifuna ama-sanction akhitshwe, ikhitshwe abantu beZANU abatshontsha kangaka, injongo abasayazi. Ngokudla imali yeZANU-PF sebephambene amakhanda, sebekhampela ama-sanction ukuthi akhitshwe ebantwini beZANU-PF kulokuthi bakhampele ukuthi abantu bengatshaywa. iZANU-PF isifakele ama-sanction okusitshaya, okusibulala, okusibhanitsha ngendlala, okungaholisa amatitsha. Kodwa lina seyiqala ukuthi yona ama-sanction yiwo ayenza lokho. Kanti abantu be-MDCT banjani? Lalaba abantu laba ngengikhuzela abantu laba kumbe bayigadele endleleni MDC, ababaleka babuye eSouth Africa lapha, abathi bona bona amaNdebele amaNdebele. Thina asa injongo ye-MDC Alliance ayila Shona, ayila Ndebele, ayila Donga, ayila Mnyazaranda, ayilani, ayila Donga, ayila Nkomo, ayilani. Ile injongo yokukhipha iZANU-PF ngobucubu ebenzayo, ayizondi, izonda izenzo zayo. Yikho injongo yethu esilayo. Labo bantu abale njongo yamaShona, abale njongo yamaNdebele, thina asingeni kulokho, thina be-MDC Alliance. Mina Alexander Khanye ngithi yazi nyabenyanya laba bantu be-MDCT lapho.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.